Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge ujonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 14 Nhlolanja 2023 ngugeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje, abomanyano weUnited
kakhulu oza vala inhlanganiso ezizimeleyo kuvala imisebenzi, kuvala ukudla, kuvala intuthuko. Inhlanganiso ezizimeleyo ziletha intuthuko, zivikela amalungelo abantu, zivikela isisekelo sombuso.
Abomanyano weUnited Nations bethule umbiko namhla okhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi engasayini i-Private Voluntary Organizations Amendment Bill ukuthi ibe ngumthetho opheleleyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ukhokhele umhlangano wedale lakhe labaphathi intambo bakahulumende lapho athe ukhangelele ukubana kuqhutshwe amabhizinisi ngemfanelo kungela nkohlakalo phakathi. Uhlangothi lweZimbabwe Energy Regulatory Authority luthi luzaqala ukuthathisa amalayisensi abalama generator alakho ukuphehla amagesi angaphezu kwekhulu lamakilowatts, 100 kilowatts. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Ingcwethi yezibona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu kumanyano weUnited Nations zethule umbiko namhla zikhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi engasayini i-Private Voluntary Organizations Amendment Bill ukuthi ibe ngumthetho opheleleyo. Ngoba zisithi lo kuzaba ngumthetho oyephula amalungelo kaZulu njalo ozabangela ukuthi uhulumende azale ezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Ibhili leli selapasiswa ngamadala ePhalamende omabili njalo selimelele ukusayinwa nguMnangagwa. Ingcwethi zeUnited Nations lezi zithi njalo umthetho lo uthathela inhlanganiso ezichothoza uhulumende ilungelo lokukhuluma zikhululekile, kanti njalo awuhambelani lombuso okhululekileyo. Ngokunjalo zithi uMnangagwa akumelanga awusayine. Zengeze zathi zizimisele ukusebenza leZimbabwe ukuthi ulolongwe lumthetho ukuze uhloniphe amalungelo andubana usayinwe. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efi Dlela Ncube.
Liqiniso elikhulu kakhulu elithiwa yiUnited Nations. Bakhuluma lokho ekudala sikukhuluma thina abaseZimbabwe ukuthi lo mthetho bafuna ukuwufaka mubi kakhulu, uzavala inhlanganiso ezizimeleyo, kuvala imisebenzi, kuvala ukudla, kuvala intuthuko. Inhlanganiso ezizimeleyo ziletha intuthuko, zivikela amalungelo abantu, zivikela isisekelo sombuso, zenza ilizwe libe ilizwe elihlezi kahle. Nxa zingasekho kuyabe sekuphelile ngelizwe. Sikubona umhlaba wonke jikelele lapho kungela nhlanganiso ezizimele ezikhululekileyo khona, akula nkululeko, akula ntuthuko, abantu bahlezi phakathi kobuyanga. Ngakho-ke lokho kusho iUnited Nations bakhuluma lokho esivele sikutsho njalo esidala sikutsho ukuthi lo mthetho kawungasayinwa ngoba mubi kakhulu.
Umongameli Mnangagwa siyabona ukuthi uselamalanga wayiphiwa libhili kodwa lokho engakayisayini. Singabona yini mhlawumbe elalela inkuthazo yengcwethi zeUnited Nations lezi esekela ukuyisayina libhili ukuze ibe ngumthetho?
Akekho loyedwa abamlalelayo, ayikho leyodwa inhlanganiso abayilalelayo. Lanxa ungabavezela kanjani ukuthi kuzaletha ubuyanga, kulethe izinsizi ebantwini, kulethe ukuswelakala kwamalungelo, lazo zonke izinto eziqakathekileyo elizweni, asoze balalele. Into abayilalelayo yile engaletha ukuthi mhlawumbe balahlekelwe ngamandla, yikho abakwesabayo. Besaba ukulahlekelwa ngamandla, hayi ukuthi abantu babe ngabayanga, balahlekelwe imisebenzi, bahlupheke. Lokho babusevele iminyaka yonke le ngu-42 kuyikho abawuhambisa phambili. Ibabalethi ubuyanga, ibabalethi izinsizi esilazo. Ngakho-ke lo mthetho uyabusiza nje ukuzoncedisa lokho akade bekwenza vele 42 years. Ngakho-ke angiboni ukuthi bazayilalela iUnited Nations nje, kodwa okuqakathekileyo ukuthi wonke umuntu abaseZimbabwe lomhlaba wonke baqhubeke befuqa ukuthi lo mthetho kawungabi khona. Lamalungelo abantu nje wonke jikelele ungakhathalekile ukuthi basenhlanganisweni ezizimeleyo kumbe bayikho kuzo ahlonitshwe, yiyo indlela okufanele ukuthi kwenziwe ngayo. Basengawusayina sengangawusayina umthetho, sisezabona ngakho ngaleso sikhathi.
Umnumzana Efi Dlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe, sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sika Mnangagwa umnumzana George Charamba ngalolu daba. Kodwa uhulumende uthi akabuyeli muva kudaba lwalumthetho lanxa usolwa ngabaningi ngoba ujonge ukwenqabela ukuganga athi kwenziwe ngezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla ukhokhele umhlangano wedale lakhe labaphathi intambo bakahulumende lapho athe ukhangelele ukubana kuqhutshwe amabhizinisi ngemfanelo kungela nkohlakalo phakathi. Mnangagwa uthe uhulumende wakhe akasoze amela ukusetshenziswa kwendlela ezingaqondanga okugoqela ukuqamba amabizo abantu abaphezulu lapho abantu bedinga ibhizinisi. Ngakho ke inkampani lenkokheli yazo kufanele bebe ngabantu abahlezi beqaphele. Asizwene ekhuluma emhlanganweni wedale lakhe labaphathi intambo ele cabinet namhla.
An orthodox means and name dropping to get access or resources will never be tolerated. As such, all patriotic institutions and office bearers must remain vigilant and always act in the interest of the people and the country of Zimbabwe. The law must take this course to entrench transparency and accountability necessary for building a healthy investment plan.
Sixoxe nomnumzana Rejoice Ngwenya ocubungula ezomnotho ngalolu daba.
Ya umnumzana umongameli welizwe Emerson Mnangagwa ukhulume into enhle kakhulu ukuthi nxa osobhizinisi bengena lapha eZimbabwe kumbe abakhona abafanelanga babe ngabantu abangabantu abenkohlakalo. Alelo liqiniso, kodwa phela into yokuthi lo nyaka ngumnyaka wokhetho. Nxa kulokhetho uPresident Mnangagwa uvame ukukhuluma izinto ezinhle, kule mvelo yokuthi imisebenzi eyenziwa ngabanga bakhe osobhizinisi bakhe asebenza nabo ngabantu vele abayenza izinto ezilokhohlakalo phakathi, even ama-ministers yethu amabizi amaningi kakhulu. Ngakho nxa ekhuluma uthumayelela ubani, utshela ubani? Ngoba yena emzini wakhe, endlini yakhe uyazakana ukuthi kulenkohlakalo ezimabhizinisi. So ingaba ekhuluma into enhle, kodwa akutshengisi ukuthi yena uyenza into ayithumayelayo.
Ukuvakatha kukamongameli weBelarus esiza lapha Zimbabwe lo hambo olwenziwa nguPresident Mnangagwa esiye Equatorial Guinea kulobudlelwano bani phakathi kwelizwe leZimbabwe lamazwana lawo mabili?
Ngathi nginanzelela umnumzana uLukashenko oweza lapha eBelarus, uvele ngumuntu ongathandwa emhlabeni singathi khona ngohulumende abaluzibuse abakhululekileyo ama-democratic states. Iyazakala engumuntu vele elokuthungamela ilizwe lakhe ngendlela ezingasozi ezikhohlakalayo. Akusethuthi nxa sizawuthiwa khona kulo bungani phakathi kwakhe leMnangagwa. Ungazi ukuthi uye ngale iPretoria Guinea, umongameli wakhona wangena esikhundleni ngo-1979, yikho ngumntwana lanamhla lokhu ekhona. Yikho-ke singathi abangane bakhona labantu abakaMnangagwa, izenzo zabo, amabhizinisi abo, labangane babo labo bona labanophithini kuyatshengisa vele ukuthi uMnangagwa into ayikhulumayo ikukhuluma nje ukwenzeka ukuthi ezakale ngesikhathi sokhetho. Siyazi ukuthi omongameli abaningi ahambelana nabo ngabomongameli abalekihluku ababhidliza ilungelo labantu babo izibulali, hhathi abantu bezimbabwe abafanelanga bathatheke intshumayelo le engelamsebenzi, intshumayelo ethwalisa abantu amagaba abuzayo.
Okunye okukhathaza abantu bakhala ngokubana umongameli Mnangagwa uhamba lo mntanakhe u-Emerson Junior nxa esiya kumabhizimusi wona la awelizwe, kokule nkinga yini ukuthi uhamba lo mntanakhe?
Into esifanele sinandelele kade ukuthi nxa upresident esenza umsebenzi welizwe umelele ilizwe ufanele achiye okwemuli yakhe ye ingahamba lo mungakhe kodwa nxa ususendleleni sisenza umsebenzi welizwe nxa usuthwalana labantu abakho sekutshengise ukuthi wena ilizwe lakhula ulithatha njengeinto yakho into yangini emsebenzini wethu umanaging director nxa esiya ku-conference kahambile mntanani u-headmaster nxa esiya esikolo kahambile mntanani kanti lo uhamba ethwalana labantu abayo yikho phela sekuzathiwa khona naye ekhuluma ngokuthi osobhizinisi bafanele babe ngabantu abaziphetheyo abalungileyo sekutshengise ukuthi yena uyabe selungisela amabhizinisi akhe yena labantu abakhe labokhulatakhuleyo abelekho uhamba lakho abantu nxa kuthiwa khona yi-business sifanele size kuthiwa khona umongameli we-CZI ukhona umongameli we-ZNPC ukhona umongameli we-Chamber of Mines ukhona kanti indaba besihlala uhamba bona abazimele bodwa otakile labo-Emerson Junior sokutshengisile ukuthi vele into ayishumayelayo ngamadlane kuphela.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ngocubungula ezomnotho esixoxelayo eseHarare. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umphathintambo obona ngezomvikela eMelika, umnumzana Lloyd Austin, ubike ukuba iqembu ele-Ukraine Defense Contact Group lithembisa ukusekela ele-Ukraine ize iphele impi yokuhlaselwa ngele-Russia, loba lokhu kungaze kuthathe isikhathi eside. Unobhala jikelele we-NATO uJens Stoltenberg laye uqonqosele ngokuqakatheka kokuphiwa kwele Ukraine usizo lwezikhali empini yokuhlaselwa ngele Russia. Uhlangothi lweZimbabwe Energy Regulatory Authority luthi luzaqala ukuthathisa amalayisensi abalama-generator alakho ukuphehla amagetsi angaphezu kwekhulu lama-kilowatts, 100 kilowatts. Isiqondiso esitsha esifuna ukwethulwa ngabezera sisolwa ngosomabhizimusi kanye labahlaziya ezomnotho elizwe besithi uhulumende usezama ngandlela zonke ukuthatha imali kuZulu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngezamandla kagetsi olweZimbabwe Energy Regulatory Authority lukhiphe umbiko izolo ochaza ukuba ukubhaliswa kwamajenereta asebenzisa amandla alikhulu, i-100 kilowatts, kusiya phezulu akulambadalo. Injongo yalokhu besithi indlela yokwehlisa ingozi ezingahlasela izisebenzi zamagetsi lapho kungelagetsi loba kulungiswa lapho okuhamba khona ugetsi. Amabhizimusi amaningi elizweni asesebenzisa amajenereta nxa kungelamagetsi. Osomabhizimusi bathi uhulumende uvame ukuqala inhlelo zakhe ngalolu hlobo ethi azila mbadalo kodwa ajike sokuphambili. Umnumzana lakhe ndlela usomabhizimusi okobulawayo ngomunye wabo lomqondo munye.
Ujayele ukuqala njalo okuyizinto kwakhona ukuthi kuyaqala kuthiwe kubhadalwa kubhaliswa lapho kungela mbadalo, kodwa ngokuya kwesikhathi kuzagcina kubhadaliswa ukuthi vele nxa ingena elizweni ihle ibhadale lokho, ihle ibhadale for i-licensing, okuyinto evele iqala imigoqo emabhizinisini wonke ngoba umandla kagetsi ayadingakala. Njalo abantu lapha bazama ukuthi beziphathise njengoba yona izera lamanye ama-individuals lezesa benganiki amandla kagetsi aneleyo ukuthi amabhizinisi asebenze. Lokhu siza kubona kuyinto ezaqhubekela phambili igcine abantu sebebhadaliswa.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezomnotho namabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology i-NUST uthi injongo ingabe iqondile kodwa ilizwe lisacathula ukuthi kufakwe imigoqo enjengaleyi.
uDube Sibalala ukubana njengelizwe ngokudinga ezinye indlela zola njalo ezigoqela nge amagenerator nxa sokusiba lomgoqo phezulu ukutholakala kwawo kumbe kusetshenziswa kwama generator uzabisela amabhizinisi emuva njalo alokwenza ehamba ebuya ukuphazamisa inhlelo zamabhizinisi ekwenzeni impahla zabo. Ngakho ke ukufa kumgoqo ukubana bathi ilungile ukubana bayehlise esingakuthi air pollution, kodwa kwelinye icele kumele silandzelele ukubana ilizwe lethu lizama ukukhuphuka njalo nje inkulumo ekhona nje emhlabeni jikelele.
Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Effort Ncube uthi uhulumende ufuna ukungenela zonke indawo engagxili ekudingeni amacebo okulungisisa okuyikho okuqakathekileyo okungaletha intuthuko kwezomnotho kanye lakwezinye inhlangothi zempilo.
Inkinga esilayo kakhulu yikuthi uhulumende ufuna ukungenela kukho konke, akukho lapho afuna ukusala khona. Ungena emasithini room, ungena emabedroom, ungena emabhizinisini, ungena kuyo yonke indawo. Kanti ke lokho afana ukuthi akwenze okuyikho kuzaletha imisebenzi, kulethe inguquko, kulethe intuthuko elizweni kakwenzi. Kabachiyane lalezi zinto abazenzayo ngoba zidiliza ilizwe. Abantu vele bathwele nzima kakhulu, akudingakali ukuthi babuye bathwaliswe nzima njengalokhu lo mthetho le policy izakwenza.
Okugcizelelwe unkosikazi Sibongile Bhebhe wakobulawayo othi akasiboni isizathu sikahulumende sokuthatha inyathelo elinje.
Uhulumende evele edinga nemizini yethu ngoba ngalindlela kusho ukuthi sesizogcina sesithatha la malayisensi ngisho wona ukuthi sisebenzise amakhandlela. Nxa kuyukuthi uvikele izisebenzi zakhe, kumele kube lezi zisebenzi ezifundileyo umsebenzi ngendlela sebili eqotho. Njalo futhi batsho ukuthi khona hayi sesihlanganele ingozi ezingaka ezingaka okusenza sicine sesibona ukuthi khona abantu abasebenzisa ama-generator abanjani ngabawa-register. But okathesi asikezwa lokuthi ingozi asebehlangane lazo zingaka ezibenza bathi abantu baba-register ama-generator abo.
Ngeviki ephelileyo umnumzana Gift Ndlovu owekampani yamagetsi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company esemhlanganweni oqhutshwe eHarare wabosomabhizimusi owe-Confederation of Zimbabwe Industrial 2023 Annual Economic Business Outlook Symposium uchaze ukuba isilinganiso samanzi siyakhuphuka kancane edamu leKariba, ngokunjalo sebekhwezile amagetsi abawaphekayo afika kumakhulu amathathu lengxenye i-350 megawatts esuka kumakhulu amabili lengxenye i-250 megawatts. Uchaze ukuba kukhangelelwe ukuba uhlupho lwamagetsi luzaba nganeno phakathi komnyaka ngenyanga kaNhlangula, lapho ukukhangelelwe ukupheka amagetsi angaba ngamakhulu ayisitshiyagalombili i-775 megawatts. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Nyakenye umthethondaba waphezulu we-Constitutional Court wethule isinqumo sokuthi iminyaka esemthethweni evumela abasakhulayo ukuya emacansini yengezwe isuka kwelitshumi lesithupha isiya kwelitshumi lesitshiyangalombili. Kodwa abanye bathi isisekelo sombuso siqondisa ukuthi umntwana oyintombazana kumele abe leminyaka emingaki ukuze endiswe, hatshi ukulawula ukuthi kumele aqalise ekusiba ngasiphi ukuya emacansini. UTobias Mdzingwa weStudio 7 usipha lolu daba eseHarare.
Lanxa sisamukelwa ngabaningi isinqumo eseConcord ukuthi silondoloza ilungelo lamantombazana, abanye bathi lumthetho ulakho ukuphambanisa amantombazana ukuthi adinge usizo lokuvimba ukuzithwala emakilinika lezibhedlela engakhatshwanga ngabazali. Umnumzana Kholwani Ngwenya, ingcwethi kwezemithetho njalo eligqwetha, uchasisa kabanzi isinqumo seConstitutional Court lesi.
Ukuya emacansini yinto esiregulatwa ngumthetho. Xa uleminyaka engaphasi kwe-18 awenelisi ukuvuma ukuthi uye emacansini. Kodwa ke ukuphiwa lokho okuncedisayo esikuthi ngama-contraceptives lokhuyana akuba khona ngenxa yokuthi siyabe sikhangelele ukuthi abantwana laba vele sebekwenza bele minyaka yona leyo. So okungcono ukuthi bayiphiwe leyo mzamo yokubancedisa ukwenzela ukuthi imikhuhlane naleyo yabo HIV and AIDS, labo siki, labo gonorrhea ibe mlutshwane, ngoba bavele bona bayahamba emacansini lanxa bengakafiki ku-18.
Isakhamuzi sakobulawayo okhethe ukubizwa ngokuthi nguMakhumalo uthe akasekeli umqondo ukuthi engaye lomntana wakhe oyintombazana ekilinika kuyathola usizo lokuzivikela ukuzithwala engakahleli.
Mina ngombono wami umntwana ngumntwana and i-exposure to sexual reproductive health services ikimi phela kusho ukuthi ngiyabe sengimlayela sengisithi sa ukuthi kahamba ekwenza njalo. Mina ngizaqhubeka ngithumayeza i-abstinence.
Unkosikazi Barbara Magigwana wasemzini wePhumula East kobulawayo uthi yena ubona kungcono ukuncedisa abantwana ukuthola lolu sizo ukuze bangene kwezocansi bevikelekile.
Angacela uncedo lokuthi ngimncedise ngakho ngiyamncedisa ngoba ungazuyala ukuthi umncedise vele sebesazi izinto eziningi sokuthi umncedise umbonise indlela kuhle kuhle ekumncediseni kwakho laphana uyabuzama ukuthi umsondize eduzane ubusumfundise ezinye izinto ngendlela eqondileyo.
Umnumzana Javier Ndlovu, owenhlanganiso esebenza labantwana eZimbabwe National Council for the Welfare of Children, uthi isinqumo seConcord asisoze siphazamise abasakhulayo ukuthi bathole uncedo emakilinika ngoba balakho ukuluzuza bengakhatshwa ngabazali.
Akula mntwana olelungelo lokuthi ebesenza ezocansi engaphansi kweminyaka elithumi lesishiyagalombili. Kodwa lokhu akutsho ukuthi umntwana lowu akanelisi ukuthi encediswe nxa elohlupho ole-sexual reproductive health. Uyancediswa kodwa kebe kufunakala ebe lomzali wakhe ngoba uhulumende yena uthi wonke umntwana ongaphansi kweminyaka elithumi lesishiyagalombili kumele ebenakekelwa ngumzali.
Izikhulumeli senhlanganiso yemela abatsha abasemakholishini emfundo yaphezulu e-Students and Youth Working on Reproductive Health Action Team, say what? Umnumzana Costa Nkomo uthi kumele abatsha batholiswe uncedo abangalufuna nxa sebecabange ukuya emacansini kungelanhlupho.
Sikhangelele kakhulu ukuthi umthetho lowo uzavumela abatsha ukuthi benelise ukuthola usizo endabeni ezimayelana lezocansi bengela kukhathazeka nxa beludinga. Kuthi labo abasebenzela ezibhedlela lemakliniki okutholakala khona ukusizakala kwezempilakahle kwezocansi sithemba bazaphiwa imvumo yokwenelisa ukusiza intsha engaphansi kweminyaka yokuzalwa elithumi lasitshiyagalombili 18.
Imizamo yokuthola imibono yogatsha lwezemithetho ngalolu daba ibe liphutha ngoba bebengaphenduli incingo zabo zikamakhalekhukhwini loba imibuzo ethunyelwe enkundleni eye-WhatsApp. Abazi ngokwenzakalayo bathi kukhanya ungela kuvumelana kungatsha ezehlukeneyo zikahulumende ngesinqumo seConcord lesi. Abacubungula ngezamalungelo abantwana bathi uma lumthetho ubuya kumele ufake phambilini izifiso zabatsha ukuze bazuze lonke uncedo abangalufuna mayelana ngendaba zocansi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abebandla lezano PF bathi kulamalunga abo achaywe kabuhlungu ngesonto ngabe-CCC enembuziya Growth Point eGokwe. Umabhalane omkhulu kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana wethule umbiko lo enkundleni yeTwitter ethi abachaywe balimala bagoqela inkokheli yebandla leli esigabeni lesi bebekhankasela usekelo wokukhetho oluzayo. Kodwa abakubandla le-CCC bayakuphika ukuba bahlasele amalunga e-ZANU-PF. Bathi bahlaselwe ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla elibusayo ngesikhathi besemhlanganweni wabo eGokwe. Kusenjalo amabandla aphikisayo agoqela ele-CCC, Mthwakazi Republic Party, le-United Zimbabwe Alliance, athi amapholisa avimba nsuku zonke imihlangano yabo emadolobheni kanye lemaphandleni. amapolisa avumela ukuba benze inhlangano eyisithupha phakathi kwedlula amachumi ayisithupha okumele yenziwe elizweni lonke jikelele. Kasenelisanga ukukhuluma lamapolisa ngodaba lolu. Umnumzana Gesto Stalo Siziva, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi bathwele nzima njalo kungamanga ukuba batshotshozela uDlakela.
Thina njengenhlanganiso ye-CCC sakhuluma njalo silokhu sikhuluma ngendaba yokubana ke iindaba zombusazwe akufanelanga zibe zihlanganisela uDlame loDlakela nokubulalana. Ngenxa yokubana iZANU PF isibona ukubana ke ile possibility yokuluza ukhetho ikakhulu ngemva ke kwamasurvey lokunye kubonakala ukutshengisa ukubana ke i-CCC ile support endaweni ezijiyene ikakhulu emaphandleni. Ungakhangela kathesi besisegogwe, ungakhangela ama-meeting esiwayenzileyo emakhaya, abantu baloku balombono omunye ngendaba ke yokubana eZimbabwe kufuneka inguquko. Ayisiyo ndaba yephathi, asiyo ndaba yomuntu, indaba yokuthi siphile impilo engcono thina njengabasundela izweni elikhululekileyo. So iZANU ibona ukubana ke sesile support enkulu emaphandleni, sebefuna ukethusela abantu lokuzama ukudonsa abantu ke ngeforce abantu, kodwa abantu bethu ke baklika ubana thina esikumelayo kubana eZimbabwe kube lenguquko, ngoba yikho okwalwelwa ngokhokho bethu kubana ilizwe likhululeke, ilizwe ke libe lempila kahle, abantu bekwanisa ukuphila impilo engcono, amapolisa ethwele ama-inform, le mali ethenga inkolo, amatitsha, amasotsha, osobhuku bephiwe ke ama-allowance athengayo, njalo ama-allowance asebenzayo, lezinduna ke sibe lokusukumisa ilizwe lethu. Konke lokhu ke kulokuwelelana ilizwe lonke jikelele ukubana kubuya nxa singaba le nguquko singafake umongameli u-Advocate Nelson Chamisa, ngoba iZANU siyehlulekile. 43 years bekhuluma ngento eyodwa behlule ukutshintsha impilo zabantu. So yikho ke iZANU siresorta to i-violence, loDlakela lokufuna ukulimaza abantu, kodwa thina siyaphambili ngemikhankaso yethu, siyaphambili ke ngenhlelo zethu kubana ilizwe leZimbabwe likhulule.
Umnumzana Gesto Stalo Siziva, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, sibuye saxoxa njalo lo mnumzana Khuda Munsaka okubandla elibusayo.
Okwakhathesi ibandla leZANU PF eBinga alikangenisibili okuzwayo kugrawundi. Sesiyalungisa nje esithi ngama-sales, ama-sales restructuring, asikaqalisi lokukampeyina, asikaqalisi lokubuthanisa abantu. Sisayenza nje ama-sales restructuring, silungiselela ukhetho olwama-primary election olumele lubuye, ngoba nje kathesi kuZANU PF ikandidate ekhona inye upresident ubaba uMnangagwa nguye esimkampenelayo, kodwa sikabuthanisa abantu sisiyenza. Okodlakela hatshi, ubaba uMnangagwa wakhuluma engena eqalisa ukubuza ukuthi asifuni uDlakela, asifuni uMsindo. iZANU PF yaziwa ngokuthula, iZANU PF libandla elilondoloza umthetho owelizwe. Asila ama-cases okuthi kunoDlakela okuthi abantu bayalwa, hatshi. Sikuzwa nje kumakhelwane, sikuzwa kulikabani, sikuzwa ku-CCC ukuthi hayi abantu bayalwa lapho, ama-youth ethu bengafanjaniswa.
Ye, kodwa sike sezwa kuthiwa eBinga khonapho kulabantu abadala sibili abakhahlanyezwe okumangalisayo kusenziwa ama-by-elections pho nxa sokukhankaselwa ukhetho oluzayo, kuzahamba njani njengoba sesikubonile kusenzakala khonapho?
Ngingabe nezwa okweBinga kodwa njengoba ngisitsho ukuthi kuyaziphenda ukuthi labelekuzwe ngaphi ngobani, ngoba size yakhotheni eBinga umsindo owaba khona uDlakela waba khona lasikhalisa ngabantu abe-CCC baqasa utshaya bathi amarekeni bathisela abantu beZANU PF. So yi-resithi yabo kuziphenda ukuthi likusenzani abantu laba vele kukudenye yabo eyokubanga umsindo. So sikhangela sisiya phambili ngombuzo wakho, iZANU PF ispecial eBinga ilondoloza ukuthula, sikhuluma nabantu ukuthi bevotele ibandla, sikhangela okwenziwe umongameli welizwe so far eZimbabwe. Sihlanganise
umnumzana Khuda Munsaka, lilunga lebandla leZANU PF, ubexoxa lapho loGibbs Dube eseBinga. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo lwabatsha olwe-The Connections, khangela ukuhlukunyezwa kwabesifazane abasakhulayo abafisa ukungena kwezombusazwe. Sesiligqiba ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo, yimi uGaino Gumede Saidi, ngisithi ndizalibona kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.